Well, okuyiqiniso ukuthi udaba lwemali njengoba usitsho khathi esivele akukatshengisa ubukelo. Imali emabhenki iyahlupha, abantu balayinile kunzima. I-US dollar velayo awusoze uyithole, nalabo abalayo bona ababathengisa ngapha emgodweni ukuthi ayi-black market. Ikhanya isiqansile, ungananzelela namhla. Ngizwe umuntu esithi uyade ubethengisa ama-170, nxa ule-100, kade befuna ibhondi ye-170 and iqanga nsuku zonke. So iqiniso nelikhona ukuthi uminister omutsha ngibona ngathi itask yakhe yokuqala ukuthi alungise indaba zezimali lama-banks. Ngoba siyananzela ukuthi as long as siqhuba ngale ndlela siyindawo njalo ama-price aqansile. Okwenza ama-price aqanse kuyatshengisa ukuthi imali ama-bond ethu asephela amandla nxa usuwaqathanisa labo-US. So ngokunjalo uminister abona lo mlando ukuthi inkulumo yakhe leyana esike sezwe ithinta lapho ikhulunywa ukuthi yena isifiso sakhe ukuthi ahlakhuphe i-bond kusiyaphela umnyaka. Mina ngibona ngathi yimpendulo.
Ye, kodwa labanye lakho bakusola ukuthi manje kuzasetshenziswana.
Okwenza kade esuhlupho lube khona ukuthi umuntu ole US dollar kahambe siyayisebenzisa siyayibhinga uyayithatha ayifake emqamelweni. Kodwa ungakhipha le imali eyiyechipulele eyibhonde eyiyesikhozela uhlupho. Abantu bona abagcine i-US dollar lapho ekhona bazayiqhuba bayisebenzise and nxa sebeyisebenzisa bazayibhenga futhi bengayibhenga nakhola imali yani siyaqalisa ukubuya futhi iqalisa ukubhoda ebantwini ingene ku-circulation ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi i-US dollar liqinise khona ebantwini ngoba khathesi ungayifuni uhambe kubona abantu abathengise emkotweni abe-black market uyayithola lobo iyimali ingayithola. So kusegcekeni imali yani khona. So ke asikhupheni le imali eyes esikhozela i-problem okuthiwa i-bond le sifake imali e-right kube iyezidlala kumakhethi. Neshuwa futhi lama-price azozacansa ngoba kathi esikhuluma kanje abantu sithwele nzima. Ukuthi ubhajethe imali yakho ukuthi uyathenga into ngemali nawazi ngoba nxa ule bond iba nganeno nxa uswayipa iyabe isiqansile. Nxa ekhona le yes toya nxa abantu bengayisebenzisi i-price iyabe ilo. So asoke sibe le lizwe elirana kanjalo bona abantu imali yabo nxa behola imali elinganayo engakhweliyo ngenyanga ngenyanga. Abantu abasoke kubaphathe kuhle mbona ngathi ilizwe lethu alilungiswa khona pha.
Kodwa ungathi lokho kokuswelakala kwempahla kunganeno yini sokuqhathaniswa lokukhwela kwentengo yaso?
Mina nxa sinanzelela sibona ngathi khona okwenziwa zibe ziqansa siya phezulu. Abantu benza ngabomu. Abantu bebhizinesi bayakwazi ukuthi nxa uzofuna ukuthi i-commodity uyithengise ngemali ephezulu bale system yokuthi bayayicatshisa. Bengayicatshisa nxa sebeyivesa kancane bekutshela hayi lami ngiyithole nzima so sebekhweza iprice. So ikwase kuthiwa ukuthi as long as i-monetary policy yethu le esilawo kathesi lamathi khansabe kule bond kulani kuzenza ama-price aqanse okunzima. Uya kufika amayogarajiwe ngelafuel of late. So ngumbuzo ukuthi kanti indaba ifuel ngeke kodwa uhulumende uyasethi ifuel ikhona and khonakhona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiya khona indlela yakhona yinhle as long as singalungisanga indaba le yemali ngiyayibona ukuthi i-inflation isisibulala.